phela isikhathi sonke lesi ngoba nje izidekhabe ziraiht abantu bebethenga kodwa thesi ungathi indlela sebethenga ngayo sibabona ku-highway lapha bomalaitheretelisata sikhomba ukuthi sone-problem enkulu ekhona ekhaya sesiwele kuminyaka ka-2008 obekubelobunzima khona abantu bezele sebephila ngokudla kusuke e-south africa kuyabonakala sukuthi ekhaya sokukubi yaphuma impahla ziye ekhaya kudla kakhulu kokubonakala ungathi kuthelwa ngabantu behamba lapha ekhaya
okubonakala kakhulu impahla ezinjani
wabonakala kakhulu izinto zokudla ma ufika lapho abathola khona impahla laba abazitholela impahla bezinto ekhaya kakhulu into abajuleyo into ezengegrosali nje isikhathi esiningi esibona bengathi bangazokwakathesa
yona kodwa intengo injani khona ngapho e-South Africa ikakhulu nxa uqathanisa lale esiyizwayo ukuthi ekhaya iqansa mihla ngemihla
intengo ngapha i-right kakhulu loba nje irandi lingathi liyawa lilokhu intengantengo okuthilele okwenzakalayo kodwa-ke lona ngokwale randi lihambelana lempilo elapha e-South Africa ndo nje abanye bekhala besiso ngathi into esingasezithula kodwa-ke masisizo lokho esikuzwa kuvele ekhaya kuthutha ekhaya sokudlula khulu into eziningi ngathi ziphindwe kathathu kuntengo le esithenga ngayo lapha e-South Africa la masi zinto ezisuke ekhaya kuthutha ekhaya kusokulobunzima sokudula kakhulu so-i-three times i-price esithenga ngayo lapha thina e-South Africa
manje khona ukuthumeza impahla zona lezi ezithengwayo khona ngapho zisiwa ekhaya kulula na
akukho lula kakhulu ngoba labo omalayitha labo badla khonapho ungathenga impahla igrosa lefika 2000 lawula kukuthia imali ekugijimela ku-1000 yokuthwala asuke lapho ayekhala futhi ngokuthi ebhodi ezintu lakho kungadluli lazo ngoba umthetho laba babeuphathisile iminyaka ezivele i-special instrument yana eyayivalele ezimpahla ukuzingena ekhaya lokhu usebenza lancala ezimpahla zingasekho ekhaya into ezingaba-i-cooking oyili lamasepa lento ezinye ezinjalo abazivumeli ma usukela sebhodi abala bazithathu ngaba lo mnyama o ma ungabengathathanga kugcina ibhoda ithutho enkulu kakhulu so kuba nzima kithi ngapha kucina intengo zangkhona sofosa ukuhambelana nekhaya kodwa-ke sesithi thina ngoba ungabe kudule kodwa kukhona ekhaya siza kunye kudula kanjalo kakukho lokuba khona apho otholakala khona kuba ne-panic buying so ubunzima esibhekana labo athesi ukuthwala ukubhadala konke esikwenza abantu abasithalela impahla kodwa aphandle kwalokho hhayi into ziyadhingeka ezitolo labo malaitha ngoba yibhageni sikhuluma into lakho ukuthi ukhulumisani layo ukhale layo akuze ukuthi awukhala kanganani kodwa-ke hayi ngathi kungcono kakhulu la
bona abantu abavela ekhaya sizodinga imisebenzi khona ngapho e-South Africa sebebaningi yini nxa sikhangele udubo olusekhaya
ngakukacaci okwakathesi ngaphandle kokuthi sikhuluma ngokuthi bevele abantu bevele besize isikhathi sonke besize ngapho e-South Africa bezodinga imisebenzi kodwa asikaboni ngemva kokuwa kwe-economy sokusenzakala ekhaya ukuthi inamba layo seyikhuphukile na kodwa kuzabonakala ngoba nakhona khonapha into ngathi azimanga kuhle ukuwa kwerandi le-industry ngoba last week ufona i-government isenza conference othi azame ukukhulumisa ngendaba zomsebenzi ngoba bebona ukuthi ikhanya ngathi i-percentage yabantu abangasebenzi iyakhuphuka so la bantu abazavuya bevela le bebalekela umumo wenoti osukhona kuzoba nzima ukuthi bathole umsebenzi ngoba nakhona ukuthi bathole umsebenzi kumele babe namaphepha abavumela ukuthi babe la lawo maphepha athi asatholakali into ento ezingamaphemit anzeke bazithola kufela i-application epemit entsha one two amasilamu asebebanika testing ma umuntu esiye uma sebezefuna silamu so kumele ukuthi athiye i-passport yakhe angene ngayo ngale sokusiba nzima angazi ukuthi kuzoba njani kodwa-ke akukabi nesenze enkulu eyonto into abangenayo mhlawumbe sikhuluma nje incu sebenjena ngokuningi ngoba thina sikuzindawo asazi ukuthi kumi kanjani okwamanje
manje nxa ukhangele lo umnyaka kusiyafika udisemba kuzaba kunjani kakhulu ebhoda lapha sizabona abaningi bethumela impahla yini lokuya ekhaya
okuya ekhaya kuzoba nzima ebantwini abaningi bazohamba kodwa abazi ukuba baningi into engiyibona izokuzaama uphela impahla zizobaningi zisiye ekhaya ngoba neshuwa ngendlela umumo oyiwo wona ekhaya kusiyafika udisemba kuyabe kungaselani uthole ukubonakala ezitolo unless ma kungaba khona okungatshintsha ngesikhathi esincane kodwa ngaphandle kwalokho ekhaya kuyabe kungasela lutho so ukudla okuningi kuzovela e-South Africa kakhulu sibona kathi ebhoda kuzoba nzima kuzoba bhizi ngokudla okuzabe kusiwe ekhaya abantu abazikuba baningi abazikuba baningi kakhulu ngoba lakhona ukuhamba uyale umuntu uzobhala into azithengileyo lapha lokuya ekhaya nendleko ziyabaningi abantu bazakhetha ukuthi bathumele imali bathumele ukudla kuya ekhaya or babiza abantwana laba abanemvulo ezibazilapho uzinza bazoziqhisa sekhithizi benazo la kodwa okuningi okuzophuma ekhaya kuphuma apha kusuwe ekhaya bona kuthi kuzaba yikudla abantu abazikuba baningi kakhulu